Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuNcwabakazi 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana batshaywe umzimba wonke, bese kusithi oyedwa uTony Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothatha okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe zihlaselwe njalo zatshaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili. Ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo.
Amapholisa eJohannesburg kwele South Africa lamhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho kubikwa kubangela ukuba impumela imihloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolo eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothapha okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe eKabuyuni zihlaselwe njalo zatshaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF abazame ukuvimbela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume kulumbuthano. Eloba enkundleni yakhe yeTwitter, uNkosazana Fatsai Mahere oyisikhulumeli se-CCC uthe intathela izindaba lezi zibalisa uTonga Imoinje, Pelagria Mpurwa, Chelsea Mashaya Mombe, Lotineo Motsitso ophume izinyo kulolu hlakela. UNkosazana Mahere usole kakhulu lesi sehlakalo esithi kwephulwa ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso esivumela amabandla ukuthi akhankase. Umnumzana Leo Monente, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba, eYoung Journalist Association, uthi baphakathi kwemizamo yokuphathisa intathela izindaba lezi njalo ezinye zazo ngamalunga alinhlanganiso.
Njengeyotsha sidabuke kakhulu ngokwenzakele eGokwe namhla, lapho intathela izindaba ezine zihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezanu-PF. Kubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano we-Citizens Coalition for Change obukhona le, acina esetshaya lentathela izindaba lezi. Intathela izindaba lezi zilokhu ziseGokwe, asikafonelani kodwa lokhu sijikelana imilayezo ama-text. Ukhanya sebengcono, oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana abangamankazana amancane kakhulu batshaywe umzimba wonke, kodwa labo bayaphila. Bese kusithi oyedwa uTony Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo. Izinto esingaziqhelelanga elizweni elithi lona sele minyaka engamachumi lambili kazivusi, ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu, lokhu kuhle kutshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona.
Kuyini elizakwenza ngalolu daba ukubona ukuthi akwenzakali futhi?
Sikhangelele ukuthi amapholisa azadinga abophe amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezanu-PF. Ibandla leZANU-PF ungatholakala ukuthi ngamalunga alo, sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapholisa ukuthi ebophe laba bantu.
Liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intathela izindaba eseziqondane lalokho?
Ukuqala esizakwenza ukuhlala phansi lentatha izindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga eZimbabwe online content creators kodwa nje ngentatha izindaba sibamba ndawonye okunye esizakwenza ikuba khuthaza ukuthi behambe ku mental evaluation counseling civil ngoba sesananzelela ukuthi intatha izindaba esihlukunyezwa kaningi kaningi elizweni lethu azi kuma counseling la kulabantu esisebenza labo kuhlelo lolu abayabemele labo ukubanceda amagqwetha ama journalist asisebenza ndawonye njalo sizabona ngemva kokuhlala nabo sizo ukuthi bona bafunani ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokho abayabekufuna bona bezimele kungabe kuthiyena kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma lapho ngenxa yokuthi iZimbabwe lizwe elinganilini lihlukumeza kakhulu intatheli zindaba inhlanganiso zonke ezintatheli zindaba zandise ukumela intatheli zindaba ezingamalunga azo le ntatheli zindaba eziyabe zizimele zodwa akulani ukuthi umuntu asikho member eyoja sihle siyeqe thina sithi hayi ngomnye wethu njengalokhu esikwenzileyo uTonio Lothongai ngamalunga ezokho kodwa simalabo ngoba umsebenzi abawenzayo lathi yiwo siwenzayo ngelanga kusehlela mina lokhu labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakalekile sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla isebenza ingena kwethuselwa idinga abantu laba abachaye intatheli izindaba lezi iphinda ibabuphi njalo sikhayelele ukuthi iZanu PF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokhu ixolise ngakho lokhu ngoba nxa kungamalungelo ayo siya kukhetho lika 2023 kuyabe kusoleka kakhulu sebe sifuna labo betsho ukuthi lokhu abakuthakazele
lo ngumnumzana Leo Monente isiphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association of Zimbabwe obexoxa ecingweni le Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zebandla lezanu PF ngalolu daba kodwa ikhuluma lomsakazo weStudio 7 izolo wabona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Thafatswa Mgwadi uphikile ukuthi ibandla lakhe liyahlukuluza amalunga eCCC ngemva kokuqhamuka kwesehlakalo phose esifanayo. Amapolisa aweJohannesburg wele South Africa namhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Abenhlanganiso zamalungelo abadabuka eZimbabwe bathi amapolisa abophe abangalamaphepha aqondileyo labaphila ngokuthengisa kodwa bengalamvumo yokuqhuba lomsebenzi. Akwaziwa ukuba abophe abantu abangaki abadabuka eZimbabwe. Okwamanje bonke ababotshiweyo basenkambeni yamapolisa eJohannesburg Central Police Station. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labakhokheli bamapolisa njalo labo hlangothi lwendaba zasekhaya olubona ngokulungiswa kwamaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba bathwele nzima abantu bokuza kulezi nsuku.
Kulo mkhankaso okhona South Africa ukubopha abantu abangela maphepha. Siyabona indawo eziningi amapolisa labe immigration bayabopha abantu. Sike sawubona emavikini adlulileyo bebopha edorobheni okuthiwa kuseUvel eliseGoli. Namuhla bebebopha erenkini okuthiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili. Ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo kuzabanzima ebantwini abangela maphepha wokuhlala lapha eSouth Africa kuyabotshwana bayazama ukubopha laba abangela maphepha kodwa esingelalwazi lakho okwakhathesi ukuthi babadeporta yini njalo babadeporta njani kumbe bengafika ema-police station abantu bafika badize babakhulule kasikabi lalo ulwazi kodwa sikwazi ukuthi abantu bayabotshwa endaweni ezihlukeneyo.
Kukhona elingakwenza nabo bamabhena njengenhlanganiso ezimeleyo okunganceda abantu laba ababotshwayo kumbe abathathelwa impahla?
Okwakhathesi kunzima ngoba angithi siyakhumbula ukuthi isifiso esasilazwe ukuthi abantu abangalamaphepha kumele bancedise ukuba lamaphepha. Sasicabanga ukuthi kungavuselelwa amaphepha lawo ukuthiwa iZimbabwe Exemption Permit, kuzalandelwa lokho okwabhalwa White Paper on International Migration yagazethwa ngo-2017, eyayisithi yona abantu abasebenza imisebenzi ephansi abasuka emazweni eSadak abaza eSouth Africa kumbe asebehlele eSouth Africa ongekho emthethweni kumele bencediswe babe namaphepha. Kodwa njengoba sikwazi ukuthi uhulumeni weSouth Africa wasekhahlela indaba yamaZimbabwe Exemption Permit, njalo futhi uphakathi kwekuguqula imithetho esingathi ngolwasemzi ngama-immigration laws, immigration act, kwenza okwakhathesi izandla zethu kube izandla ezibotshiweyo. Lathi khathesi kasikwazi singancedisa njani kulobu nzima obukhona, ngoba siyabona abantu bayabhilisha kumbe bayatoyitoya besithi abantu bokuza kumele babuyele emazweni abo.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa luthi akusiyo nkulumo elenkethabechabi phakathi ebikhulunywa isiphathamandla sezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba. Yena olomfanekiso owevidiyo osabalale ezinkundleni zokuxhumana ebonakala ikhahlameza wesifazana weZimbabwe obezodinga ukwelatshwa kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg.
Embikweni oyethulelwe abezindaba elolu gatsha luthe liqiniso elipheleleyo elikhulunywe ngokhokhele zempilakahle eLimpompo unkosikazi Ramathuba elokuthi ele South Africa lithole amagapha avuzayo ngabantu bokuza abazodinga ukwelatshwa mahala ezibhedlela zayo. Umsekela kaMphathi Ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Sibongiseni Dlomo utshela abezindaba ukuthi iLimpompo ngesinye sezabelo esilalo lihlupho owedlulisa amalawulo.
This is not a perception, it is actually true that there are patients all over the SADC who will seek a better health care elsewhere than where they are.
Umnumzana Dlomo uthi inkulumo yokuthi abokuza baningi ezibhedlela zakule South Africa liqiniso elinobufakazi. Uthi kufanele lokhu kukhulunywe ngamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika ukuze kulungiswe. Loba kunjalo uthi abavumelani nonkosikazi Ramathuba ukuthi inkulumo enje ikhulunywe kusigulane. Kuvidiyo kamabonakude unkosikazi Ramathuba uzwakala ebuza isigulane sesifazane esidabuka eZimbabwe ukuthi kungani ezodinga kwelatshwa kwele South Africa kanti bekufanele akuthole kumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezalwane zeZimbabwe labo bathi liqiniso elingavikekiyo leli elethulwe unkosikazi Ramathuba. Umnumzana Thino Mambeu owenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum uthi kufanele uhulumeni weZimbabwe ahlawule ukwelatshwa kwabantu bakhe eSouth Africa njengoba sezifahlakele ezempilakahle eZimbabwe.
South Africa cannot keep on taking more and more of Zimbabwean problems. There's got to be an end to all.
Uthi ngeke South Africa iqhubeke ithwalela iZimbabwe inhlupho zayo. Uthi kufanele kusolwe uhulumeni kamongameli Mnangagwa hathi ukusola izigulane. Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Sibanda laye uthi limqotho elikaRamathuba.
Ngicabanga ukuthi MEC ubekhuluma iqiniso. Iqiniso elobuhlungu kodwa ukhethe isikhathi lendawo engasiyo yokubana alibeke iqiniso lelo.
Langamazwi agcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Ndow.
Iqiniso libuhlungu kakhulu to amaZimbabwe ngoba eqinisweni i-inthanethi yaseSouth Africa ayibhajethelanga amaZimbabwe citizen as much as iZimbabwean government ingabhajethelanga amaSouth African citizen. Lelo liqiniso.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa bebehlangene emhlanganweni weSADC ensukwini esisanda kwedlula le inkulumo bekufuze bayiphathe.
Bokungamelanga akhulume inkulumo leyo ayikhulumeyo kusigulane. Inkulumo leyo yiyo okumele uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo okumele bayikhulume bekhangelene lebandla elibusayo leZimbabwe iZANU-PF kanye legovernment yeZimbabwe.
Loba kunjalo amabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters le Democratic Alliance bathi unkosikazi Ramathuba kufanele asuswe esikhulweni sakhe ngenxa yenkulumo yakhe le. Kusenjalo umsakazo kamabonakude weSouth Africa we-ENCA uthi umongameli Mnangagwa usephawulile enkulumo kaRamathuba. Ngokutho kwalomsakazo umongameli Mnangagwa uthi le South Africa liyayikethisa kakhulu imithetho yikho izalwane zeZimbabwe zizaqhubeka sephula imithetho yalo. Uthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni yizigangi ngakho kufanele babotshwe. Kumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho okubikwa kubangela ukuba impumela yemhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolweni eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Ngomnyaka ka-2021 izikolo ezingamachumi amahlanu lanye zaswela umntwana oyedwa waphumelela kuhle kulemihloliso. Ukuthi ngomnyaka ka-2020 inani labantwana abaphumelelayo babe isilinganiso esiphose sifike kwakulichumi lasithupha ekhulwini, 15.9%. Sehle lisuka kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% ngomnyaka ka-2019. Izikolo eziningi zemaphandleni zibikwa zingelababalisi abeneleyo. Esikolweni seKhathasa Primary School esisenkayi South sibikwa silababalisi ababili kuphela abafundisa abantwana abasukela ugrade 0 kusiyafika ugrade 7. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Stars Mathe, umeli wenkayi South edalele ephalamende ngalolu daba.
Yebo, ngithilo ukuthi ikatasa ilababalisi ababili, hayi ngoba ngizwe kuthiwa kodwa ngoba ngizihambele ngazibonela. Lokho kuliphutha le ministry ye education ukuthi kube lezikolo ezinjalo bengazinanzelelanga. Kodwa ke labo angithi basebenza ngokuthi bazwe bese besilandelela besiyalungisisa. Engunanzelelayo abazange basondele eduze babone imbiko le ababeyitshelwa ukuthi kule izikolo ziyasilela ababalisi. Bekuyilo ukukhuluma kwami mhlawumbe ukuqonqosele engikwenzileyo, benzama ukuthi iMinistry Education kayisukume ikhangele. Akusikho enkayi kuphela kumbe eMathebeleland North kuphela, izikolo zingaba khona mash west mash east ezinjengazona ziya. Okuqakatheke kakhulu ukuthi kakuvuselelwe uhlelo lokuthi bahambe baye kuground bayebona izinto nxa bethe bathola ama-report bazibonele abe Minister of Education.
Kungathi uhlelo lolu mama Mathe lwalunceda yini edabeni lokusilela kwenani lababalisi emaphandleni?
Luhlelo lwalivele likhona nakudala, wawuthola ukuthi district iyahamba iyecheka, i-provincial leadership iyahamba iyecheka, national uzokuthiwa kubuya beHarare bazafika ezikole ezithize ezingabe zilokuthize okwaqanjwa ngazo. Yikho engangukhuthaza njalo ngileqiniso ukuthi sokuyokwenzeka.
Kule nkinga yababalisi abalomkhuba wokuthi nxa sebefakiwe ezikolweni ezemaphandleni babuye basuke njalo sebedinga ukuyafundisa emadolobheni, lokho ulingezani ngakho?
Lanxa sebengeni lababalisi labo futhi sicela bahlale kulezo zikolo bangabi lokungena kusasa bavuke bephumile betshintshile betshiza indawo, ngoba kusala sokusiba lomkenke omkhulu phakathi kwabantwana besikolo ababe sebesilela umbalisi ngoba umbalisi esegcine ebuyele koBulawayo kumbe wayeHarare watshiya inkayi. Sicela ukuthi enkayi akurikhwithe abantu abafuna ukufundisa enkayi.
Lowo ke ngonkosikazi Stars Mathe umeli wenkahi South edalele parliament. Siphinde sakhuluma lomphathi ntambo kahulumeni nje wesigaba semathebelele North umnomzana Richard Moyo ochasisa ngemizamo kahulumeni yokwengeza ababalisi kulesi sigaba.
Kulumende sekubonile konoko ukuthi kulento ezinjalo ezenzakalayo yikho kwafaka i-training school yamatitsha esikhona emanoth ewange isisewange kuyatrena amatitsha asebeqhasa ukugraduate and uhulumende kuyonalo inyanga ephelileyo ekhathi lamalinda afika 3000 ekudiloyiwe ekolo lapho adingani ukushore khona amalinda and isikhathi esiningi engalakholeje ekhathi amalinda kobulawayo kumbe kwezinye indawo ezingahawuto bulawayo sokube sekuthifaka kakhulu kulabantwana abakhuluma inambiya abakhuluma isonga nga kungala mali cha khuluma zwane zo ibe sokuna ku ngathi ukuthi khasire ibe phansi so kwathi sesibe training poli amalinda ewanto abantu abantu abavela kuzwane zo ndawo ke gajwe ke yele izindawo enzayo ke yabindisa abanawo abazwa imazala ngeya
uhlelo lolu olwabavalisi abaze inkulungwane ezintathu luhlelo olusaphekwa kumbe soluvuthiwe
seluqalile vele abantu nasemasikale bengigraduate ku wande ngabe ekoleni yelo kuzweni yamalinda kanjiswa ezindaweni zabo laba abavela khona kube yindile ngalamake ngathi ukuthi kukhaliwe amanti arika 3000 lalimanti bedloyiwe bahambile ngabeni lapho kuzebeebenzela
kube le mpiko yezakhamizi zelupane ezithi zihamba imango ephosifike kuma-20 kilometers zisiyadinga ukwelatshwa kumaklinika ihofisi yakho yenzani ngakho khonokho ukuthi incedise lezi zakhamizi
akuliqiniso ukuthi kwezindawo emakhaya abantu bahamba imango emide besiyadinga amakliniki ko-10 kilometers njengobabantu uhulumende ekumelefama sokuthi every year revolution fund every year kuyanikwa ama-rural council imali ezikhava amaeriana lawo okuhamba imangomili abantu ngamaklinik so khonokho njona usitsho okwenzola kuyawufunza ucansila wangkona ehambile move emotion ecansilini ebalekuthi abantu abahamba imangomili sokathi ezirelease amabanda awe-revolution kuyakwe lawo maklinik leyo kliniki kwenzela ukuthi abantu bangahamba ngomuli beyadinga uncedo leklinik
abantu kodwa bavuya bekhala besithi bekhombela umunwe kuwe besithi hhayi uminister nguye okumele asincede ihofisi yakho yona ingenzani ukuthi incedise abantu ngokuthi bathole leso sihama esokuthi bakhise amaklinika
ihofisi yami yikho ngikutsho ukuthi ihofisi yami i-minister of urban development imali zangkhona zihambisa kuma-rural council so njengbana sikhulume ngakho senza kuthiyekwami ilandelele ilubane bake kuthi emzulu abantu bahamba ngomide ekuyiseni umeli ebot ukuthi kufakwe ilimike ukuthi abantu bengahamba ngomude beyalinga iklinika
lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende owemathebeleni North obexoxa eselubhane logaina sayithi kumete esecingweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibandla elibusayo kule Angola, ele People's Movement for the Liberation of Angola, kumbe IMPLA, yakhokhela kukhetho olwenziwe izolo. Likhokhela ngokuyisilinganiso sokungamajumi ayisithupha ekhulwini, 60%, kumavoti asebaliwe okwamanje. Eliphikisayo ele National Union for the Liberation of Angola, kumbe iUNITA, yalandela ngokuyisilinganiso sokudlula kancane, amajumi amathathu ekhulwini, 33%. IUNITA itiza kuthulela uZulu impumela yokhetho lolu isebenzisa abakuthole endaweni zokuvota. Unkosikazi Jill Biden uwahlolwa watholakala engasela gciwane le-COVID-19 kubikwa ukuba uselalo njalo igciwane leli. Isikhulumeli sakhe sithi unkosikazi Biden uhlolwe izolo watholakala esele gciwane le-COVID-19. Umkakhe umongameli Joseph Biden laye owake wabanjwa ligciwane leli kabili kubikwa ukuba kalalo igciwane leli njalo uqinesaka. Ababili laba belathwe ngephilisi elibizwa ngokuthi iPaxlovid elenza olegciwane le-COVID-19 engaguli kakhulu. Kulabanye ababamba okwesibili igciwane le-COVID-19 loba belathwe ngephilisi leli. Inhlanganiso yomhlaba wonke ejikelele e-United Nations ithi kumele ele-Russia limise impi elayiqala kwele-Ukraine lonyaka ngozibandlela. Unkosikazi Michelle Bachelet ophethe uhlangothi olubona ngezelungelo loluntu uthi kuyethusa okwenzakala kwele Ukraine ngoba ele Russia kubikwa okwamanje selihlasela inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi kusetshenziswa i-nuclear. ubudgeti uthi kulabantu abaningi kakhulu asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli nele Russia.
Ukwanda kwezahlakalo zokuhlaselwa kwabasekeli bebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF sokudale ukuthi iningi lithi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga lebandla le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lo-councillor we-CCC kwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ikuthusela abantu kwesaba ngoba kulokhetho phela oluqakathekileyo olukhulu oluzayo ngomnyaka waka-2023 umnyaka ozayo. Soba esaba-ke ukuthi ibandla lethu-ke lizanqoba, yikho sebelivimbela ukuthi ubukhokheli bebandla lethu bungahambi ebantwini, bungaziki ebantwini, bungenzi imihlelo. Abanye abakhokheli bethu bavalelwe, abaphiwe ibheyili, abaphumi. Kwesaba ikwethuka kwe-ZANU-PF lo ubukhokheli babo, besesaba-ke i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Tsamisi.
Babuchuma, kuthiwa liyesaba, liyaqhuqha, liyaqhaqhazela, yikho nje selisethusela abebandla le-CCC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Mina kangiboni njalo. Ibandla lethu asobandla elingesaba i-CCC. Into engaba khona nje kodwa ukuthi mhlawumbe engxenye i-CCC ingabe kuyanje. Yabona kufana nami ngiyenze so. Ngilunga le-ZANU-PF kodwa yindawo lapho engikwazi ngolona ngingangela laphana ngithi uyakhankasa kumele ngine ngizimisele sibe ngoba basuka bebenza imidlawudla. Ngiyakhumbula liyakhumbula sisenza ama-by-elections aka-March ngabona nqaba amazana le sangena e-election lendlule sathaywa ngabantu abe-CCC kaphana ngoba sasingene kukhona kwethukile sikuthi yi-stronghold yabo. I think into ekhona ukuthi maybe political parties sekumele afundise abantu babo ukuthi hhayi ima-stronghold ethu yekelani labanye abantu abangene labo bezihambe ungabilakinga kumbe kungabi ndaba salutho ngoba kunje so njengoba lenye i-incident futhi esizinda lapha kulabanye abalandeli bethu abangenabo abana baphuma sey'gijinya bechaya kodwa bezingenela nje nhlekuhle besengenje ama-dirty job behambele benxusa abantu ukuthi nangubani ongafuna ukujoyina iphati yethu silisa indaba yethu eyama-cell baphuma sokunzima konaphambi.
Nanso baba Ndlovu, ngamanye amazwi ubabuchuma uthi lani kalikho msulwa njenge-CCC kulolu daba lodlakela.
Hayi thina simsulwa nge-CCC, akula muntu owatshaya amalunga e-CCC kumbe othuselwa amalunga e-CCC. Phela thina silibandla eliphikisayo, kasila mapholisa, kasila masotsha, kasila zikhali, kasila mandla akahulumende, akula ngatsha zikahulumende ezisisekelayo. Yikho-ke kunzima ngeke kwenzakali ukuthi-ke amalunga ebandla lethu abe lodlame ngoba kungena lapho esezivikeleka khona. Abe-ZANU-PF ayenza udlame ngoba sake sezimanti agwayisithi bona bangumthetho, bangamajajisi, bangamapholisa, bangamasotsha, bangurhulumende, bayikho konke. Yikho-ke thina-ke silibandla eliphikisayo asingeke-ke sikwenze khonalokho, amalunga ethu angeke akwenze khonalokho. Lokho sikubona kusenziwa amalunga e-ZANU-PF athende ukuthi avikelekile ayenziwa lutho. Yikho siyananzelela silamalunga ethu avalelweyo enkantolo bake baphiwa ibheyili lapho zabona ujaji sebexotshwa sebesethesa amacala okuthi besuleka umsebenzi.
Lo-ke umkhansela we-CCC kwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu wabexoxa lo mnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla le-ZANU-PF. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.